ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngolwesihlanu mhla ka 29 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqula la kwele South Africa elincediswa yizinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini ikakhulu ukungena ebulenjini be-intanethi. Ibandla le-MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukhansila we-Country Park kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo engangu eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManicaland leMaswingo labulala abantu abafike phosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lokunye kusenqabela ukuthi basebenze ngesiqubu abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalele parliament umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imichina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Kusenjalo sixoxele uNkosazana Dube weChisumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Thina lapha singathi nje lapha ala elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba manzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga. Kona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elathinayo leli. Zayenza ngani izulu seliyebali ningi phakathi kwenu. Kodwa ukuthi zadilisa zindilikanga. Lapho thwe elokuzeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu thiwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akula muntu ophileyo.
Imigwaqo-ke lama-bridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingabalokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizwela lazwelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukoma njengeyana iplaswa ngaphandle so yagebeka esimeni okokuthi lani ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyani layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplaswe phakathi phandle ayiplaswanga abayisemende yabalithwayo. So ngiyabe ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizadilekelwa lapha yona indlu yakho leyi-one.
Emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini?
Asilako siyafa indlala siwa sibila sikulukhuluma amanga. Indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izini basala lokungamasimu okuningi amanye amasimu sibila siselawo ukuthi siyabe kusiphelo kwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimo athathwa he kuya akusithathanga kuhle uyaziphe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yiko ukuyabe kukhulunywa kodwa siphele kanzima.
Lo Nkosazana Dube sixoxela eSH Sumba nje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini we-internet. Amankampani la agoqela i-Econet le-Net1 azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuleviki. Kodwa isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayehlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe iye vele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo. Kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele abantu nababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho ukuthiwa phecelezi telecommunication. Kulapho sekusenziwa khona i-business, kulapho sufunda khona nxa ungumntana esikolo, kulapho sukhulumisana khona nezihlobo labangane, ususenza yonke into ku-internet, uyenze kumbe ngefoni, ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile. Ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini i-internet kusho ukuthi ama-business amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu. Asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza amacustomer ukuzuza abathengayo. Kanti abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedata sisenziwa ku-internet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona laphana. Ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu uthi ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona laphana ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Manenga amanyathelo esizathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulele emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yamafoni foni leze bulenjini internet.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association. Ibandla leMDC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ukukhetho lokudinga ukansela weCountry Park wobulawayo oluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukansila wabo. Kulabantu abalitshumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolukhetho. Lolukhetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singelamuntu ngemva kokubhubha kwaye ungikhansila uMnumzana Hapson Nyasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe yinhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo weMDC uNkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli yeMDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
U-Advocate Nelson Chamisa besilapha namhlanje eCountry Park sihamba lobaba u-Honorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uZulu waseCountry Park ukuthi candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Alderman Colette.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
kodwa ke hayi sengibhodile e-Country Park ngikhuluma labahlali be-Country Park bakhanya bengi-accepta bayatsho nje ukuthi hayi buyela uzoqedisa umsebenzi wawushiyela endleleni so bengikhakelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa hayi ovele senqobile kudala yimi iZANU-PF la iyazama siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu kodwa-ke ngubona izolo ntambama ngabo 7 kule gonyethe beliwile linika abantu impuphu sithe thina abantu kabathathe impuphu kodwa-ke nxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uza kunika futhi enye i-5 kg ngemva kwe-38 years nawina mna ama-primary so lwana waluza ubefanele ukuthi aye withdraw so kulabanye esibone ngani bayamyenga kumbe ngabe sesebenza lezanu phela ngoba nxa sesala umthetho wephathi enguye wafila yedi after sikwazi ukuthi sesitho but-ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxotshwa ephathini kasekho ephathini kasambali njengelunga lephathi
umnumzana Albert Ndebele umhlali we-Country Park uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa
sicela ukuthi ozangena whoever uyabe esevotele wangena sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi lemgwaqo engakabi lamanzi akula mabriji akula ndlela ezihambe kakuhle so bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo so bengasebenzisi abantu labana bangale so that bakwanise ukungena ehofisini kabame ngamazwi awabe bakhulumile after elections uyabe engenile egcwalisa into zake abe sikhulumile before elections
omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncediswa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa
isikhathi ama-youth amaningi anathi utshwala kathesi abaye babhema imbanje so mbone ngani bengasincedisa ngemisebenzi leyndawo zenezi nje zokuthi sibe sithole iyndawo zokuthi sibe sizilibazisa sidlala noma amabhora amagemzi nje atshiyeneyo amaningi
izakhamuzi ze-Country Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe izithembiso abazikhulumayo kathesi bazigcwalise ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakwelebhilithani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo leyodwa eyokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Ungabizwa ozwayo lamhlanje edolobheni lakobulawayo eFamona Fire and Ambulance Station lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-acting town clerk usikhangele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBhilithani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe silohlelo lokuphethwa kwe-first aid training yethu sile Operation Florian. Maybe abalaleli baye bekwazi ukuthi this is kuhlala kusenzakala iminyaka yonke in the last since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazenelisanga ukufika zilokho zimelela ukuthi sizuze foreign currency sizisuse England. Kodwa ke u-Operation Florian ebuyenelisile ukubuya le moto eyodwa i-container ebigcwele izinto eziningi ebesizidinga ezifana le equipment yoku-attend ama-accident, yoku-attend imililo. ama helmet lokunye kunjalo ikakhulu njalo kunye ukuqathe kuleyo lonyaka bekunga maspare parts ezimota lezi abahlala bezilethe.
Wengeze ethi lamanye amakhansili azathola izipho kulokhu abakuphathelwe i-Operation Florian, loba nje bengasabizanga amanye amakhansili ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba lemali eyenelayo.
Namhla ke esibe labo abazathola labo kulutshwane okuphuma kwena lo imoto ebuyileyo ngamakhansili eKwekwe, Gweru, Zwishabani, Maswingo, Gwanda, Plumtree, Victoria Falls, Wange. So bazathola labo kokunye lonyaka sisababizanga ku-training ngoba bese sibone ngani siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lwe-Operation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBilitani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika.
Uhlelo lwe-Operation Florian siyabonga kakhulu, kodwa impahla adumele siyiqhwijelwe namhlanje ngayekafika elizweni lokhu ise-UK khona le siswela imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapho impahla leyo, kodwa sinethemba lokuthi kusaphela umnyaka siyabe sesikwanisile ukuthi leyo mali emadola amelika afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo siselele siyilethe.
Umqondisi wohlelo lwe-Operation Florian umnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili.
Lo nyaka sifike sa-train abantu be-fabric yethu kuzothi bekwazi ukuthi becitshe umlilo. Sibaphathele izimoto ezokucitsha umlilo ezimbili le-ambulance eyi-1.
Umanjinela obona ngokucitshwa komlilo acting chief fire officer eBulawayo City Council Fire and Ambulance Service umnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela michina yokucitsha umlilo lezimota sezifile.
Yeah, i-Operation Florian isincede kakhulu kakhulu ngesizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona, njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lathi siprovide iservice kobulawayo iservice engcono.
Ubudlelwano beOperation Florian buqale ngo-2011 njalo lonyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola eMelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacisha umlilo lokubafundisa. Abafundi abayisithupha lababalisi babo abasuka e-University of Central Lancashire eBilitani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo eyenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho we-cyclone Idai eManicaland. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSusana Kaputova oleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethusela okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenqula embusweni. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazula, othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs silama group ehlukeneyo, silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle okumangalisayo, bakhe izikolo, bagebha amadamu, bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezi nhlanganiso ulungisiswe.
Abaku human rights laku-democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le-constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kukahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma-NGO abona aku-humanitarian labalwela i-democracy babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimeleyo e-Family AIDS Caring Trust othi noma behlangana lalolu dubo lomumo nje injongo yabo ikuphathisa uzulu.
Lokhana sihlangana lakho emsebenzini yethu, imisebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangaze kaningi kakhona. Manxa sikhuluma ngombangazwe sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna ezempangazwe. Yebo, kulabanye maybe abathanda izembangazo, kodwa iningi lethu njengama-NGO sikhuluma ngento eziphathisa uzulu. Kathi esivele sikhuluma nje antshakwazi kule cyclone nalaye i-Idai, ama-NGO amaningi aphume phandle adinga imali. Akhona vele khona leshimane mani la khona leshipinki enceda esebenza phambi lohulumente.
Ingcitshi esikhulume nazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje, kodwa usuka ethuswe ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zicina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo, kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhatshana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo wezulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana lozulu kulezo ndawo okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlale esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe, ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale. Kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentongo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Was a Friday. Namuhla sihamba lobheka inkosi Ngwenya. Uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami. Umuntu ngameli inkomo uyalandisa.
Ulelizwe. Inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlalate lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilichumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Ngizalwa eLwagwelu eMangwandi. Kwezomculo njengawonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nasesontweni.
Sizobonana la bala devasiya kulomhlaba ngenxa yezipho
umkhakha womculo wakho lo ongwenya singathi ngumhlobo bani
kule ngoma lezi bengizama ukreate something like ibeat yami ngibe yimi ngedwa nje bengifuna ukungena kakhulu kusindebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana khona afropopunyana ne-track ye-one nje ye-gospel so kahle kahle yi-mix kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat leyo engizama ukuyi-creata entshanyana
ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi
ngenzekama
tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya
ngisasejoveko kwamanje ngalithola kusazini sibanda inumber zakhe ngezithi +27 78 143 1409 or ulithole la kimi kubheki inumber zami zithi 078 941 0999
Hayi isikhathi sisavumi jaha lezansi ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli
kubalaleli bakithi siyacela please sisapoteni abaculi bakithi sixhasaneni sithandazeni futhi uNkulunkulu uyasithanda sonke
uphuma ke enkundleni ubheka inkosi ngwenya ngale ethi insumansumane
le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Insumansumane le ndaba Insumansumane le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Akulunganga wenzayo Ave sabe sithi
wena Wathethe kazi labantu wena
Ngithinga ave sabe sithi
wena Wahlume sabantu wena
Ave sabe sithi
wena Ungumbulali wena
Akulunganga
umculo kaBheki Inkosi Ngwenya isithi insumansumane indaba kudlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke sikhangele ebezikhokhela iqula la kwele South Africa elincediswa izinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilekayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.